lapho kubulawayo udubo lwesitunguza le ePweth thina kasilalo udubo lwezindlu ezakhiwe okungekho emthethweni kaluko esilakho yesingamasquatters amasquatters lawa kabala zindlu pheseka bazange bakhe izindlu balokungama shelters bafake bagebhela izigodo ezingu 4 bagocela lezo zigodo ngenasikeni ngama sail bakhava futhi njalo ngamanasikeni ngama sail kulapho abahlezi khona so ngangikuboni mina kuyizindlu ezokuya diliza
leziyana ezinye zake zaba khona e-Country Park akuzange kubuyele njalo
athi akuzange kubuyele like anti kwakulama backyard houses kwakugcwele nasingene ephumula kubolo bengula many places zazi lawo amanasingene after umrambatswina akusazange kube labantu abakha those backyard shacks nxa ekhona they are not conspicuous ngoba avele ayabe seyadini yani yomuntu ngaphandle kokuthi kuthe kwabuya umuntu wazaceba wathi hayi lwana umuntu useyakhe okunye okuyi-structure okungekho emthethweni lapho asefake khona ilodge engxenye kulapho esesingaya khona siyekhangela ukuthi kukhona yini
sizule njalo umphathi ntambo umnumzana Chombo esithi yena abantu bengadilizelwa izindlu ekhilani kumbe engozi mine kuzafanela bephiwe indawo zokuhlala
angithi bahlezi okungekho emthethweni yena singene ekhilani lengozi mine abakho ezindlini I wouldn't call that izindlu akusizo zindlu lapho abahlezi khona bahlezi engxenye emkhukhwini so to speak singahamba siye diliza imkhukhu leyana sibadingele enye indawo sithi thina hlalanini lapha kungela zindlu baza kwakha njalo eminye inasikela imkhukhu efana nayo okwake kwenzakala sathola uncedo from kuthiwa yini i-International Migration Organization besebenza le-UNICEF i-council yasidonetha iland le Robert Sinyoka le basebesakhelwa izindlu the idea was ukuthi labo abantu abakade behlezi kubi ekhilani behambe beyehlala enasikeni ezindlini bahamba baya enasikeni ezindlini but kholokhuyana lakho kuludubo ngoba kakuqedi udubo abanye sebebone abanye benikwe izindlu mahara labo sebekhempile enasikeni ekhilani bekhangelele ukuthi engxenye labo kuzathiwa buyani nanzi izindlu zamahala funa indlu kangayi ekhilani kabuye ezebhalisa kucouncil ukuthi kufuna inasingeni indlu
the khuluma umphathi ntambo ubengaxoxisani lani ubekhuluma nje ngoba engakwazi cabanga ukuthi ingxenye kuyafanana
hayi uright ekhulume nxa angiboni ngathi nxa ekhuluma uthi yena nxa zikhona lathi kasizidilize but engikutshoyo ukuthi esikhuluma ngakho kakufanani lokwethitunguza le Harare